ikhona i-tournament mhlaka 19 December enketa 9 sizama ukuthi sikhuthaze abantwana ukuthi bechiyane lento edakayo enketa esigabeni senketa so i-possible ikhona i-tournament imanduna tournament enketa mganini
ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo laba ungathi ludubo olubhahe kakhulu yini khona ngapho enketa lasemganwini
engunanzelele lapho esigabeni sethu esenketa mganini ukuthi labancane sebethatha into ezidakayo lezi kwesi sikhathini esiningi i-peer pressure babeyangana besithi asizameni lokho be-experimenta so sizama ukubakhuthaza ingozi ekhona ku-drug abuse laloko okuthengiswayo okudakayo so sibone kufanele sibone kuqakathekile ukuthi siyenze i-tournament le sikhuthazane ukuthi hhayi lokhu akulunganga labo bemelela iminyaka yabo ikwane ku-18 years sebengazinathela okudakayo ngoba nginandela ukuthi abaningi abathatha lokho okudakayo abancane babesesikolo babengakabile lama-decisions abazenzela wona babesahlala nabazali so ikwesibuzamayo ukuthi sibakhuthaza ukuthi hhayi beke bechiyane la.